Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu ekuseni mhlaka 10 kuZibandlela 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, wake waba ngumphathi ntambo kahulumende obona ngezokukhumisana umlotha umnumzana Moses Mzila Ndlovu osekhokhela ibandla le-ANSA ubotshiwe ngemva kokuba izinja zakhe zilume inkomo ebezingene epulazini lakhe.
Mavuka namhla ekuseni ke sengihambise Plumtree Court. Sifika khona umpolisi asenikeza ama-prosecutors i-docket leya. Lami-ke ngisizwa ngiphandle but kanti siphikisana ukuthi ayisiyocala okungathiwa lingangena e-court lona leli.
Sihlaziya ubudlelwano be-Iran lele Melika kulandela ukubulawa komkhokheli webutho le-Iran umnumzana Qasem Soleimani kanye lokuhlaselwa kwenkamba ezilamasotsha eMelika e-Iraq ngele-Iran.
Ubudlelwano sobuhamba nisake kakhulu okwesikhathi eside silishe singakuya ngoba engisho yonke nje inkabazo ephakathi nxa kuyona nge-Middle East ngoba konke bayakwazi ukuthi nxa impingo yenzakala laphana kuphambanisa abantu abafana ngabantu babo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Owake waba ngumphathi ntambo kahulumende obona ngezokukhumisana umlotha umnumzana Moses Mzila Ndlovu osekhokhela ibandla le-ANSA ubotshiwe izolo ngemva kokuba izinja zakhe zilume inkomo ebezingene epulazini lakhe. Umnumzana Ndlovu uze wakhululwa izolo emthethwandaba ngemva kokuqeda ilanga lonke engadlanga lutho. Sixoxele igqwetha lakhe umnumzana Nqobani Sithole. Wotshele uChris Gande weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Okwenzakeleyo kahle kahle ukuthi sifikile enkantolo yaseplan kubathuthisi emahofisini abathuthisi bavumelana lathi ukuthi icala leli ubaba uMzila lekheswayo akuqedakali ukuthi kusuka ngathi kuyena. Ngakho-ke bona basebesithi hhayi bafuna ukunika ithuba amapholisi ukuthi ayelusolisisa kuhle nxa sebe nobufakazi obungathi buyacaca bazasuka bambize njalo abuye enkantolo. Kahle kahle nje into yangikhona into ebanta indleba kuqedakale ukuthi kusuka ngathi kuya angithi. Into mina engingayitho yikuthi nje hhayi ubaba uMzila ngumuntu nje abantu asebethanda nje ukuthi bahambe bayemripoti emapholiseni lakho ukuthi amapholisa aselekwanyisa ukuthi apho ngihamba ayemthatha amvalele even okuzizwa kwangikhona kungacali ukuthi kuhamba njani. Ngumuntu ovalelwe izolo walala esokisini uze waphuma ngama-12 engadlanga. So into esingani yethusa ukuthi kathi kuvele kusuka ngathi kuya.
Kahle kahle bathi kuthiwa kwahamba njani
kulo muntu othi yena inkomo zakhe zahamba eplazini lika baba uMzila zasezilinywa yizinto zikababa uMzila. Into engisuke ingemangalise ukuthi umuntu lowo laye uthi wayeseplazini lonelo kodwa ungathi akhangele emthethweni nje ukungisa eplazini lenindoda unganikwanga imvumo lecala kodwa akula muntu ongathi ufuna ukukhangela ngaleyo ndlela. Bona bafuna ukukhangela ukuthi izinja ezivele zigcinelwe ukuthi zilume zona lezi zinto akuyikuthi kwenzakala ukuthi zilume zona lezi zinto ezibuyayo zokudla ensimini kababa uMzila yipho kusuka kwethuse kuyikuthi layo ubaba uMzila uthi ngesikhathi soneso kule nhlanyelo yakhe yadliwa zinkomo kodwa ubengakwazi ukuthi ngezikabayo. So low layo sengani sesincedise ukuthi sazi ukuthi kade vele kuhamba njani. Ngakho-ke layo ubaba uMzila kule nyathelo athi uzalithatha okwangakhona okokwayenzakalayo kodwa yena kayisikho ukuthi wathumela izinto ukuthi zilume iy'nkomo zomuntu nxa kuwukuthi izinja zaluma vele nxa kungela muntu ekhaya ziyaluma.
Umnumzana Nqobani Sithole ligqwetha ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo uChris Gande uphinde waxoxa lo mnumzana Moses Mzila Ndlovu ngokwakhe yena othi ucabangela ukuthi uhlukuluzelwa ukuba waphiwa ipulazi yena engasolunga lebandla lezanu PF.
Well, okwenzakalayo ukuthi ngihlukunyezwa ngumuntu I think that the was good for the carriage for an anti. Umelu to Machelan, but Machelan is a picture with Tara. Umlo Ukaya Ubejisa, Incomas, a plasm, a pandemic, Vumoyan. Then Wucho Waki, Utiana, Izjazami, Zilumincomozak. Abese sithi mina ngisezelile ukuzena izinja ukuthi zilime inkomo zakhe. So babe bazembopha lapha izolo emini iselamapholisa. Ngakhangise enkambeni ngayathatha i-statement ngingagcina ngivalelwa khona. Ngavuka namhla ekuseni ke sengihambise e-Plumtree Court. Sifika khona umpholisa senikeza ama-prosecutors i-docket clear. Lami bengisizwa ngiphandle but kanti bephikisana ukuthi ayisiyo cala okungathiwa lingangena ekhoti lona leli ngenxa yokuthi livele into yokuqala ikuthi kalila bufakazi obugcweleyo. Into yesibili ukuthi nxa umuntu levuma ukuthi inkomo lezibe seplazini kamzila, nxa into iseplazini lakho liyafana ukuthi isemzini wakho whether kusedorobheni kusemakhaya, kulelungelo lokuvikela impahla yakho kumbe impilo yakho elokuzwela engaziyisethiselwa yinto eyenzakalayo. Yikho ngaleyo ndlela bakhaya besala ukuthi hayi ngaphandle ukuthi amaphoyisa ababuye nobunye ubufakazi obedlala obakade belibe bulungisile, engxenye bangaproceeda by way of summons.
Manje wena nxa ukhangele ubona ungani ungahlukuluzelwa na ukubana iplazi leli waliphiwa ungasomuntu we-ZANU-PF?
Kakhulu vele konke esengikubonile empilweni yami ngikhona lapha kuleli plazi okungehlelayo okuphathelana nokuhlukunyezwa ngabomthetho kuvele kulesandla esikhulu eseZANU-PF. Ngitsho ngoba ngokuthi ngithe kusiza iland reform mina bengivele ngirente eplazini leli. So ngaba umuntu okuqala ukuthi lami ngi-applyele ngithi ilokuzena eplazini ngifuna ukuthi lami ngibe resettled yilo ngivele ngikhonapha. Ngomthetho kutho ukuthi umuntu onjalo umele ukuthi vele anikwe lowo okuthiwa yi-first preference. Ngithe sengilinikiwe-ke i-land committee yekhezi, kwakhanya omunye umuntu ongumkhokheli omkhulu kuZANU-PF wayathatha abantu abakhulu ku-CIO, ku-Army, ku-Prisons laku-National Parks, lezinye iy'ngatsha zikahulumende eziphathelane lezokhusela, wabahlalisa kwenye ingxenye yepulazi leli, kwayehlisa ubukhulu bepulazi kusukela ku-360 hectares senzele 100 hectares engathi mina sokuphose kube yiploti nje. Yikho ukuhlaliswa kwalaba bantu omunye wakhona walaba bantu othiwa nguNgwenya onguye wabuye ezenithathela ingxenye yepulazi leli ngumuntu wakuthi ngo-2001 ngibotshwa mbotshelwa kuthiwa mvulela umuntu wangithatha ezitokisini engihambisa i-trade gold ukuthi ngiyethonisiswa. Ngithe ngangangeni phakathi e-trade gold wangiphareda phambi komphethela izindaba ngaphuma ngikusemanyeziphepheni kwaphuma kuku-TV ukuthi umzila ungumbulali, uthi ungu-MP umuntu ungumbulali. UNgwenya nalowo sowaphuma kupholisi engumuntu owayengikhokhela khona lapho kathesi ngomunye wabahlezi eplazi njena leli. Yikho ngithi mina ngalokhu ngiqinisekile ukuthi kule sandla esingaso somthetho but isandla esingabe singezalaba amabandla awezepolitiki especially ZANU-PF, ngoba ngibona ngazathi umuntu owayekhokhela lindaba umuntu omkhulu kuZANU-PF ukuthi athathe iplazi leli alinike abantu ngaphandle komthetho.
Lo ngumnumzana Moses Msilani Ndlovu owake waba ngumphathintambo wezokukhomisana umlotha njalo usekhokhela ibandla le-ANSA. Sixoxelaye esePlumtree asenelisanga ukukhuluma lebandla leZANU-PF kumbe umakhelwane wakhe ngalolu daba. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ulethemba lokuthi umhlangano ozaqhutshwa namhla phakathi kukahulumende nezisebenzi zakhe ku-National Joint Negotiating Council uzaphuma lezi nqumo ezisuthisa amacele omabili. Utshele iphephandaba le-The Herald ukuthi uhulumende uzimisele ukubona ukuthi izisebenzi zakhe zithola iholo elithe xaxa, kodwa uthe konke lokho kuzahluzwa emhlanganweni namuhla. Isisebenzi sikahulumende esithola iholo eliphansi sizuza i-$545 ngesikhathi inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency isithi imuli elabantu abahlanu idinga $3,700 ngenyanga ukuziphilisa. Iqembu leHighlanders lithi selibuyisele isiphathamandla salo uNhlanhla Dube esikhundleni okomnyaka owodwa, njalo selidinga i-marketing executive ngendlela yokulandela okudingakalayo ukulondoloza ilayisensi yalo. Umgcini sihlalo waleli bandla uKenneth Mhlophe ugcizelele lolu daba kuphephandaba leThe Chronicle wathi uDube, yena owangena kulesi sikhundla ngomnyaka ka-2017 ethethe indawo kaNdumiso Gumede, uvele useqalisile ukusebenza ehofisini yeBoso. Sithathele lithuba ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu le-VOA Ndebele lapho esi-live streama khona. Lalabo ke abasilaleleyo emsakazweni. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7 kanye nabalaleli. Ukhulumayo uDr. Kizon Mbethe. Kubonakala abantu bazihlise bonke, ungakhathalekile ukuthi uphethe iphi position njalo ngaliphi bandla. Abantu babambane balungise okuhlupha elizweni ngoba kunobunzima phela. Khona nje ngisekhaya abantu ngiyababona namhla bebeholisa ukudla, abantu baholiswa imve ukuthi bazokudla, bayakhala abantu bayatsho mpela ukuthi lokunzima loka ngeke bakudle lokho, bazonikeza isifuyo. Manje uma unganakho ukudla ugcina uvele uforced ukuthi unjani ugayise kumbe ugige la mabele ayive wahle. Lokhu uyabonisa mpela ukuthi hayi kunzima lezi abantu sebeze besihlisa izinto ongavelanga bazise. Ngakho kuyadingakala ukuthi mpela kuze i-mediator e-neutral engasoze ibe ngohlangothi oluthile kodwa ezifisa ukuthi lizwe leli lulu. Ngiyavula isikole ngevezayo kodwa manje sizwa amahemhem abasili bebunda bakhona nababalisi bayathi ukuthi hayi angeke bakulibona ngoba kunzima. Ngoba last year bedithemba bavale nzima vele bekugoslo ngoba ihope ayikho, njalo futhi akuthembisi ukuthi kuzolunga ngoba imali abayihola incane. Qisolihle kunzima elizweni, akunzima kakhulu amagama abikubele ezweni sala kanje le nkinga. Ngakho siyacela mpela uNkulunkulu lathi akasikawukele kanti abantu bezibabhe bonani. Qisolihle hayi siyacela mpela kube ne-mediator e-neutral ezafisa ukuthi kulunge elizweni. Abakhokheli bamabandla wonke bakhulumisana. Ngiyabonga.
Yezwa Sibhekile, siyakhala uyakhayini mana, but ngelizwe lethu sinje or ngithi nginje mina ngiyuthi lele MDC nginombono ukuthi ifuthamisa engaqoqa wonke amayuthi ngathi mina aseZimbabwe noma ala eSouth Africa awathele amazwe wonke amanye amthanda ukuthi njalo ayamfuna, ukuthi engaba naso isikhala sokuthi aqoqe wonke umuntu abe namasotsha akhe naye abe i-security enzima e-blind e-dangerous futhi, so that noma ehamba kube ne-that fear kula bantu bam-attacka noba abafuna ukuthi bamguduze. Phela yinto le enza ukuthi uThamisa angastep in ne-power, ngi-understand ukuthi akanayo i-security. Ngiyanthola, you are ready for that.
Salubonani basakazi be-Studio 7 nanibalaleli lonke izizalwane zaseZimbabwe emagumbini amanomhlaba. Mina ngokufisa kwami ngokubona kwami besisa ukuthi njengoba upresident ehambile wathatha ikhefu kancane, ngathi ngahamba for good engasabuyi ahlahambe unomphela. Abantu behlale phansi behlanganisa amakhanda bebona ukuthi plan B ithini. Ahlahambe unomphela ubaba lo ngoba hayi sesisuthi ngaye. Siyabonga ukusebenzela akwenzileyo ukusizwisa ubuhlungu obungaka. Lo okhulumayo lo ngumamoyo wasesilobela ngokuhlala ngilapha eMafikeng, South Africa.
Abingelela ba-Studio 7 bakhiphe abathanda kangaka bakhiphe umthungameli Nkomo wakhiphe esikhalangeni. Hey, mina ngilesimanga lapha nxa ukuthi awufuna umuntu ukuthi awungu-president wangifuna ukuthi awuyakukhefu thina silamba kangaka sidubeka kangaka. Uhamba kukhefu thina ikhefu lani nasidubeka kangaka upresident uhamba kukhefu. Hey, lokhu ngokunye phela. Abantwana lenyaka phela baya ezikolo ngoba siyaswela yena imali yokuthenga amabhuku, siyaswela yena imali yokuhambisa abantwana esikolo balambile bafeyinta kathi ezikhona abantwana bedelela kule ukuthi uzabakhela nathi. Ala jiza ukuthi akuvote butsha, kungcono lokho kuphela kuvote butsha. Sehlulekile ubaba lo, akuvote butsha.
Sali bonani basakazi be-Studio 7 kunye nabalaleli. Mina gama lami uKK Ncube. Mina ngowami umbono enginawo, ngicabanga ukuthi ubaba uMnangagwa akahlale phansi lapho le-Politburo yakhe babonisane ukuthi bengenze njani ukuthi ilizwe lithuthukele phambili, ngoba okwamanje ama-plans abalawo angeke sasebenza ngaphandle kokuthi bayekhulumisana ne-Britain, bahlale phansi ne-Britain ibancedise ekutheni kona yaye babevele bengaphansi kwayo, sasivele singaphansi kwayo i-Britain. Ngoba iZimbabwe kwamanje isimo sayo ngeke isakwazi ukuvuka phala ukuthi ungenelele bona ababeyiphethe ama-British, ngoba benemali eqinileyo. Akabuke njalo into eyenziwa i-Cote d'Ivoire laphana, badlelana ne-France, iyiyo babevelelwe ngaphansi kwayo kusukela. Nathi ngokunjalo uma singazitsheli ukuthi hayi vele singabantwana kulale singayenza njalo, sesifisa ukuthi abantu beZimbabwe baphile impilo engcono njengabantu bonke basemhlabeni, ikuthi kukhulunyiswane ne-Britain, iZimbabwe ivuma amacala elawo. Ibisi sithi kuBritain hayi ncedisa kona Britain ngendlela okwanisa ngakhona, njengoba ngangivele ngumntanakho ubona ngalaphana kungasincedisa, siyeke nje ukuthi mhlawumbe bazishaya isifuba bethi hayi lizwe ngeletu ngeletu, kodwa bebona ukuthi abantu sebeselangeni sebesiyishampela. So ngicabanga ukuthi hayi ngowabo umbono lowo engilawo, xa uPresident Mnangagwa engenza njalo yatshele nje iPolitburo yakhe ukuthi hayi madoda singenele kulolu nyawo olutsha, maybe singalungelwa. Ngibona ngathi kungancedisa lokwana ukuthi ilizwe liphakame. Ngiyabonga.
Lawoke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu kuWhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ukhona ke omnye umlaleli othe laye ufuna simtshayele ucingo akhulume lapha emoyeni. Yebo-ke ngizaqhubela phambili inamba yakho. Sekuchayele babili ke abalaleli abatsho njalo, omunye nithemba ngowesiphezini, omunye ngowe-South Africa. Sizalichayela ke ucingo kusasa kuhlelo lwe-Live Talk. Yebo ke labo abasilandela kukhasi lethu le-Facebook, sibonga uThabisani Ncube osibingelelayo uthi ulombiko laphana ngiwubone kuhle. Unkomo Foster uthi mavuko ngise Plum Tree. UNorman Ngwenya uyasibingelela usinike inombolo yakhe. Yebo kenza iqhubela phambili, baza kutshayela ucingo kusasa. UJason Maphosa laye usibuza amavuko, hayi sivukile ngezinye indlela, thina sikavukile ngoba sikalali lapha eWashington DC. Kathesi isikhathi ngu-11:48 khona kuza kuba semadabu kabusa ngemzuzu nje emlutshwana elandelayo, bese siyalala. Kutsho ukuthi sitshiyana ke nge-7 hours iZimbabwe ingemva kwethu. Yebo ke uJason Maphosa uyasibingelela. UKhoselihle Mbiba Ndlovu uthi sifukele eseJoburg njalo ekhaya uvela eLupane kwaMatwala. UThabisane Ncube laye usinike inombolo zakhe. Sasiqhubela phambili sikutshayele ucingo kusasa kuhlelo lwekuseni olweZimbabwe Today asixoxeni kumbe olwe-Live Talk, ngoba lolo lwekuseni asithathi incingo. UMusa Mazibuko uthi amavuko omsakazi nabalaleli, ngibingelele enkayi abakumathema, sibongela kumdali ngezulu. Hayi bathi litshayile sibili, singathi lingaphinda lizifuyo zethu zithole ukudlala amanzi. UDescent kaGolide kaJamela uthi linjani emsakazweni ngiseJohannesburg. Yebo siyathaba ukuba lawe Jamela. URobert Lemoheng Lehobe Ngwenya laye uyasibingelela. UPressure Nzuza laye uyasivukisa lapha. UKwanele Trust Ndlovu uthi ucela ukubuza, njengoba sikhomenta kanje niyabadlulisela la ama-comment noba asala lana sithemba ukuthi labo balalele bayawezwa ama-comment njengoba liyalizwe nje khona phela emsakazweni sixoxa labantu abachiyeneyo ingxengabe bandlalezana uPF ingxengabe MDC abenhlanganiso ezizimeleyo njalo siyathatha la ke ama-comment la asegcekene abona ngumuntu wonke njalo siyalandela lathi abantu abaningi siphatha amandla zikahulumende uma ngakho labo babona ebulenjini babo beFacebook kumbe kuTwitter ukuthi kubhalweni kuviyo eIndebele ukwanele trust in love laye usinika inombolo zakhe enza zidlulisela phambili uthandeka gabula uthi ngivela eLupane eSt Luke's ngobuhlungu lokho abantu sebezwile uvusa impo futhi watching from Mount Botswana yebo ke thandeka khona ngapho eSt Luke's lami ngazalelwa khona kodwa hathi ngoba mvela eLupane ngoba mvela enkayi emaguswini so iSt Luke's iba seduzane kulesibhedlela senkayi. Siyabonga ke ukusilandela ke balaleli bethu liqhubeke lisixhasa. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Umongameli Donald Trump weMelika uthi ilizwe lakhe licabangela ukuthi ele-Iran lingabe lidubule indizamtshina ye-Ukraine lingelanhloso ngesikhathi lihlasela inkamba ezimbili i-Iraq ezigcina amabutho eMelika lamanye amazwe. Kodwa ele-Ukraine lithi injini yendizamtshina le yiyo ebangele ingozi ebulele abantu abangu-117 abakade beyigadile abagoqela abeCanada. Lokhu kuza ngemva kwengxabano kulandela ukubulawa kwesiphathamandla sebutho le-Iran ngele-Melika isethesa ukuphula ilungelo lobuntu lokubulala abanye. Idale lephalamende yeMelika e-House of Representatives isivumelene ukuthi umongameli Donald Trump walelo lizwe engathathi inyathelo kweziphathelane lezomvikela engatholanga imvumo ku-Congress kudaba oluphathelane le-Iran. Isinqumo lesi sithole amavoti angu-224 kwabasisekelayo le-194 kwabangasisekeliyo. Iningi kungamalunga ebandla lema-Republicans okuyilo elibusayo. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika sihlaziya ubudlelwano be-Iran lele-Melika kulandela ukubulawa komkhokheli webutho le-Iran umnumzana Qasem Soleimani kanye lokuhlaselwa kwenkamba ezilamasotsha eMelika e-Iran ngele e-Iraq ngele-Iran.
Ukhanya umongameli Trump izijeziso uphambili ngazo ngoba afuna ukuthi asuse laphana u-Obama ukukhulumisana kwabo laba bantu lo-Obama ngesikhathi esedlulileyo. So yena uhamba ngezijeziso.
Ubona ubudlelwano busiba njani obeMelika le-Iran le-Iraq? Bengaba yizitha yini kumbe hayi bazalungisa nje beqhubekele phambili ngezokuthengisela?
Ubudlelwano sokuphambaniseke kakhulu. Okwasikhathi eside sibishe singaya ngoba sengisho yonke nje inkabazwe phakathi nxa ukhuluma nge-Middle East ngoba bonke bayakwazi ukuthi nxa into ingenzakala laphana kuphambanisa abantu abafaya ngabantu babo. Okungangokuthi phela nxa leli lizwe lizathumela amasosha njengoba selithumele ukuthi kuye kuba le mpi, impi yakhona iyabe se-Iraq. So labase-Iraq vele kabafuni ukuthi ilizwe leli iMelika iyenza udlakela khona ngale. Kanti la iParliament seyavota ukuthi amavoto alapha asuswe khonake. Amavoto eMelika alasuswe khonake. So kakusela kuhlalisekana, kusela kuthandana lalaba balahle. Ngoba labana abantu futhi ngama-brothers, ngabafowabo lapha.
Loke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio khonapha eMelika. namhlanje kwezomculo silo James Marabini yebo phela umajaha wodwa Ndlovu esithi sithandwa ingoma ekudlala lakhe elitsha elithi Ntunjambe. Yoboge ngo James Marabini lo umajaha wodwa Ndlovu umculo wakhe othi sithandwa okudlala lakhe lithi Ntunjambela. Sibonge ke njalo abanye asebesichasile labo lapha abasilandelayo uVusi Mpofu seBotswana uLoyisi Ndlovu sibukele eseNorth kumbe kungaphi lapho uHappy Gumede uthi amavuko emsakazweni ngisePretoria kwele South Africa. Lo Lawrence lo Themba laye uyasibingelela ukuthi useDurban ekhaya kusecholocho. Hayi siyabonga ke olivalelisayo namhlanje ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.